Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo LCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa. Kodwa ibandla le-CCC likuchaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
Izanu isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo le-SCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele ephalamende kobulawayo yi-High Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe-nomination court isikhathi esasihleliwe yi-ZEC sesedlule. I-Supreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha e-CCC esithi wona i-High Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla lezanu PF bayakuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, yikho esikhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkanjo njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esiyikhangeleyo yikuthi i-Supreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangelele ukuthi kwesinye isikhathi i-Supreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho ye-Supreme Court, igcine esingathi thina yi-dignity ngesikhiwa, ukuthi i-Supreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elilesisindo kumphakathi.
I-Supreme Court ingavumelana le-High Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube lo mhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi siza kwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu
bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla uthini ngalokho
thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanje uzakuthi yena abe-TPC abafikanga ngesikhathi kukanti ke bona abe-ZEC abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TPC bafika ihola lesine lingakachayi kanti bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakachayi yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngaphi so ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngaphi isiya ngaphi sine sikwazi ukuthi abalunga Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakachayi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ukuhlaziya lolu daba untungamile inkomo Studio 7 uqoqe lolu elamalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo
okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe ese-Country Park usewacongratulata ama-candidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni so kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa okunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million nguyena lo babuphetheyo okuzaba ngumbuzo yokuthi i-coincidence yangkhona ngoba omunye uzathi hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kule nsolo eziningi kule mbuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial so mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo okunye okuyabe kukhangathekile ukuthi kwenzakali yokubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TPC liyabakoloda ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babenezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga abantu bakobulawayo le bandla le-TPC kufuze libe kuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathi so uma abantu babo sebethishiwe kuyeuqakathekile ukuthi besapote amabandla amanye ukuze kuvinjele izano
siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga lezanu PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba
akukho vele ngikukhangeleleyo ngendaba kamodi engibona kungenzakala ngomodi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kamboni kungathi umodi ukhitshiwe kalokho vele kangikukhangelelanga umodi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteka ezintweni ezininginingi yibo ababe ngosomabhizimusi yibo abantu abangani bayathinteka ungakhumbula kulo mnyaka umodi wengane uyathinteka entweni zegolide lemuli yona lesiphethe so ukuthi sikhangelele ukuthi umodi namhlanje ngavuka ekhitshiwe hhayi singasibo bantu abakhulileyo umodi usebenza labo labana abantu
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwaNtuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethu lela mazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda wesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphendela lesi silembhede ngamathumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje. Isibhedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusiphetho mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla lezanu PF edale lephalamende kulesi sigaba.
Uvule iclinic lapha eCowdrey Park ngokuthi iclinic kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yomfundo abantu eCowdrey Park bazakukubangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala izigulane isizwe iclinic.
Umongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho lelisifa kodwa uhulumende wakhe usele minyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathu yazizwela nani? And then Second Republic, we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ivuyele kontutu ziyathunga ibe ngontutu ziyathunga eyayikho khona kudala.
Utshela abalandeli bezanu PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote sivotele izanu PF 23 August. Siwine nomdumo. Namhla ngokutshela futhi ukuthi sonke siyafana esibabeni seZANU PF. Amalokhu zonke ngeZANU PF, iParliament ngeZANU PF. Siyawina.
Umhlali weCowdrey Park umnumzana Magubane uthe ZANU PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Ukwenza iziphumi izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZANU PF. Aspiring candidate njengobaba uMthuli Ncube, we've seen idevelopment esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma opposition parties.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo sommeli weBrithani eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCowdrey Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZANU PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni ababethelela kuvulwa esakuqala eseStone Ridge esiseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesi lithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abe ngokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi president njobe engumuntu ofanele ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe tshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icala lisekhodi kakula muntu ofanele ehambe ekhuluma ngalo. Thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo-4 o'clock icubungula i-appeal yena sehamba sisiyatshela abantu eCowdrey Park ukuthi ubaba uprofessor Ncube Mthulise MP is an opposed lokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi sub judice iyazila ngoba lapha sibona ngani into zifunwa ukuinfluencer iHigh Court ukuthi njengoba upresident sechile ukuthi uMthuli Ncube sengu MP anu opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile one okwesibili umuntu omdala ufanele ekhulume iqiniso kwenzela ukuthi abantwana labo bafunde iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uprofessor Ncube uNcube ufice vele imali ezivela United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa aba ngabanye abantu abathiwa bazibiyele bodwa hathi bo labana abantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela iZANU PF njalo abanye sebatransfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yakobulawayo iWard 1 babuya bazahlala khonaphana okwesine sibona abantu bephiwa ukudla bedikeli amajikeni inabo nje beholwa njengenkukhu lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba yipoverty basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla njalo ngomthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa konke lokhu yizinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba iZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu kungenani thina bebandla le-CCC abaholwa ngubaba u-Advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafast Banda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele isidudu 7 umlayezo lo esecingweni eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
kumasambeni Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaChiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga owayegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili adutshulwe alimala kakubi eCountry Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sarbonan, 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 Sarbonan,
Ah,
Hayi, yazi abantu bezandaba, abantu bezandaba namanga too much la. Zamukhombisa abantu ukuthi bebe andaba na. Abantu bangayingeni indaba yezandi. Bangayingeni indaba yezandi. Kungarotshwa ngezayo izandi ngama-peanuts manje. Ngoba nje ma kuphela ukhetho nje banyamalala, ngeke uphinde ubabonza, uzoyobona ngo-2028.
Eyo Studio 7, Studio 7, ningabe nivuka njani emsakazweni? Siyezwa umnankakho izethembi sozakhe, kodwa thina kazi sincede ngalutho ngoba vele uhlala ethembisi yodlame lolwabathalu. Manje yini le abayenzayo besebenzisa onkantolo ukuthi bakhiphe abantu sibayibo abafunekayo? Bona ma bengelavalo abavulele laba bantu bavotelwa bakwini, ma besenza kuhle abantu babavotele. Ngithiya khonapho
Studio 7, Studio 7 linjani? Mina ngilesimanga ngalowo mgwaqo okuthiwa ngwenkayi, kuthiwa ibulawayo Nkayi Road. Kunini kwakhulunywa ngayo? Why ekuqala ukukhuluma ngemgwaqo esefuna ukuvotelwa? Khathesi uzavotelwa uyawipha, uyazithulela ezithulela, uyazevumbuluka ngo-2027 zewonto 2028 eseduze. Sengikhona esitshela ngemgwaqo, khangela lapha ikakhulu lapha esikhona thina kubo Sganda, wathi wathi akula mgwaqo vini. Mina ngisemajiji, khathesi ukusuka ngenqola mbuhamba ngenqola mbuhamba ibhayisikili usefika emajiji, ufika nzima ngomgwaqo ofileyo kodwa kuthiwa phambili ngezalo. Yini into yakhona enziwa ngezalo obukekayo? Abantu kabazama ukuvusa amakhanda bebona ukuthi izanu le ngamanga kuphela esitshela wona, ngeke sapha yayisilungiseli ilizwe ngaphandle kokuthi besitshela amanga kuphela.
Siyabingela emsakazweni, sabonga kakhulu ngomsebenzi. Sengathi namhlanje izinkantolo zingaphumela obala ukuthi izinkantolo zakamangempela na noma zithathwa izanu ngempela, ziqondiswa i-headquarters yezanu, ngoba kumele baphawule ukuthi basho ukuthi uSevisa Kasure uyabamvumela na ukuthi akwazi ukuthi anciphise ukukhetho la malunga e-DPC lawa ababamba izandla lenyawo lawo ukuthi akwazi ukuncintise lapha kwaBulawayo. So inkantolo ma izaphumelela ecebeni lokuthi bama ngapha ngakuzanu, amaZimbabwe kumele abone ukuthi izinkantolo seziyingozi ngoba sezingezezanu. Bekhohlwa kwathi noma izanu ngazi i-Greek election ayikho into ezoyenzela ingane yeZimbabwe bengcono. Ingane zeZimbabwe ziyaqhubeka zisiya kuwa ezikafuleni eBotswana zidinga umsebenzi, zingakhomba zethwa lutho, ziphuka amathambo omzimba, zibe paralyzed kungenamuntu ozazibheka. Ezinye ziyaqhubeka zivela eSouth Africa zifike zitshiswe ngamathaya, kungakhomba zethwa muntu kwandaba zalutho. Ezinye ngapha eZimbabwe mazikhala ngokuthi luphambe kanjani ukhetho, ipha ama-results okhetho zizophulwa yiyo futhi izanu pf kwandaba zalutho. Izanu pf kade vusa abantu semele bebekwazi 40 years ukuthi ayenzanga lutho. Akula lutho lulodwa ngaphandle lokuthi babophe ama-opposition kuphela ongarivume, bayaphelela ejele labo Job Scala kuphela. Yiyo lokufaka izinkantolo, imithetho yezinkantolo ukuthi ungakhuluma ngabo bakunkinadela usaphuma ejele. Hayi into enhle ukuthi ifakani izanu wokukhona okuzayo kuhle, cha akukho. Siyabonga.
Sibingelele enkundleni. Lishona njani basakazi? Okhulumayo engumantsheza. Sizwile ukuthi kuthiwa e-Country Park abantu bebegcwele khona ngale bezolalela amanga ezanu. Mina ngokwazi kwami izanu ayikaze yayenza loba yini elizweni leZimbabwe. Izanu iyeyama kumadona. Njengamanje kuvulwe isibhedlela okuvela ukuthi sakhiwa nguhulumende waseBritain, kodwa izanu iyajika ithi yiyo eyenza intuthuko. Izanu ayikaze yagubha loba yisibhorani. Konke izibhorani ezikhona ziyasuka zigejwe ngamadona, kodwa izanu iyakifika ithi yiyo egebhisa ibhorani. Lezibhedlela kathe semakhaya abantu bazakhela izibhedlela, kakhulukazi abantu abakudiaspora. Isibhedlela leso mase sizovulwa, izanu iyafika ithi yiyo eletheleyo ntuthuko. Thina siyayazi, siyazi kahle, asiyifaniseli. Kade segwanda kwakuvule inkamba zamapholisa ezincane, ngizinto ezincane ezakhiwe izakhamizi, izanu iyabuya ithi yiyo ekwenzileyo lokho. Siyakwazi ukuthi izanu yonke into iyeyama kumadona, ihambe sitshela abantu ukuthi yibo abayenze lezo zinto. Lokudla okubuya kwi-United Nations mase kuphiwa abantu izanu yakuthi ngokwayo. Siyakwazi kungarojwa nje abanye abantu, kodwa thina siyazi kahle izanu. Kodwa ngicabanga lokuthi abantu sebeyazi ukuthi izanu yonke into eyenzayo nje ayilaqinisa. Ngalokho-ke asisezameni ukuthi kube le nguquko, sibone ukuthi okunye kuzasisa kuphi. Sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki, asizameni okunye sibone khona ukuthi kuzasishiya kuphi bantu bakithi.
Sivoteni ngokuthula, singabi le ndaba noma kulokuhlukuluzeka, but asikufake enhliziyweni, sisebenzise uthando lusenhliziyweni. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, salubana ninjani ngapho? No, thina siyaphila ngapha ngutsunami lona. Udaba lwami lulana le ndoda akobulawayo angazi noma ngichabango noma ushabalala owaye khuluma ngokuthi khona ileadership yeCCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi ubabe kunama structures and everything but akafundi if izalo PF nefazi could infiltrate iCCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama MP what more if lento yenziwa kudala bangaka ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyi leader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze ubonise ukuthi wena uyileader manje wona mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini eqaliso kuba ngoku
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla. UTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanxa kulabathi usegugile yena umongameli Biden.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-democracy singathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe ileader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrats. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo kumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate iku-lowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi recession ayikhani ngathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9%, khona manje useyehlisile i-inflation isiku 3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine isitshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against iRussia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. kodwa ibandla le-CCC liwuchaya indiva lokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.